tisendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo umhlaka 17 kuNhlolanja 2020 ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edlileyo belokhu begcinwe eGuest Lodge inkampani yeWange Colliery nakwezinye izindlu ngoba izulu lelokhu lisina okokuthi izindlu zabo asoze zilungiswe ngokuphuthuma.
So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithe babuyela kuyabe kungayeni unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free somewhere else lapho okungaproni khona to ama-flood.
Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini.
Labo abalime ngo-December kuya ngo-January ngoba abanye bebelime ngo-November. So labana abalime ngo-November amabele lana awunakala ngoba izulu like lama selana amabele amakhulu hhayi sewonakile. Nanqanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abantu abathinteka kuzulu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest House yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu eCinderella kanye leRailways ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabo azisoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi babuyiselwe kuso. Izindlu zabantu laba zagcwala amanzi njalo balahlekelwa zimpahla. Basizwa nguhulumende la kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngokuthola impahla zokusebenzisa. Lokhu kwenzakala izulu lesikhukhula selihlasele kwezinye izigaba eBinga njalo inhlanganiso ezizimeleyo abantu makhaza kanye lohulumende bedinga usizo olokunika abantu kulindawo ngoba badilikelwa izindlu balahlekelwa labo zimpahla. Ukuzwa okuningi okwenzakala eWange sixoxa lomnumzana Thulani Moyo osebenza lo meli weWange Central edalele iParliament ekubandlale MDC.
Kuyekhona ukuthi kwakathesi abakabiselwa because indawo liyana vele nxa kwi-rain season iyabe ilokhu ilama-chances okuthi iflade futhi kumbe izindlu zangkhona zingenamani. So vele ukuthi kathesi nge-rain season ngithe babuyela kuyabe kungayeni unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free somewhere else lapho okungaproni khona to ama-flats.
Kodwa umbiko esasiwuthole ukuqala yikuthi bazalungiselwa lezo zindlu kukhitshwe amanzi ukuwadrayina bese bebuyiselwa.
Amanzi angadrayinwa angatshitshwa but still izulu lokhu lisina. Saka as long izulu lisina izindlu leziyana ziyabe lokhu ziprone ukuthi kube lama-flats futhi. So ayiso ndawo yokuthi kuthiwa ungathiwa sokudrayina amanzi sokusiyefa ukuthi abantu lana babuyele. As long izulu lisina kuphela kuyabe kunama-chances okuthi amanzi azanjani azangena. I-best decision will be ukudingelwa ezinye izindlu kwezinye indawo ukuthi bafakwe kwezinye indawo xa sebefuna ukuthi basuke ngaphi kuma-guest house lapho abahlezi khona.
Kuyathembisa ukuthi bengazuza ezinye indawo zokuhlala.
I-Colliery isenza ama-efforts okuthi izame ukuclear ezinye izindlu kodwa also kule ishu yokuthi izindlu zangkhona kwakathesi azikabi khona ezinjani ezi-free ngoba izindlu eziningi zihlala abasebenzi be-Colliery. So lizathola ukuthi akukabi lezindlu ezi-free kodwa I understand kulama-efforts okuthi badingele ezinye izindlu ezi-free.
Kodwa bona bahlezi njani kathesi abantu baluthola usizo yini olwempahla lokudla?
Ukudla okwakathesi hhayi balakho sibili ngoba ama-donors azamile sibili ukuthi bancedise from different angles. Bekutholakala ukuthi engxenye ngeviki kuyabuya ama-donors angu-3 or 4 bebe ale zinto zichene yompupu cooking oil or rice. The last time I checked bebu rice bebe akukabi le challenge endaweni zokudla
akubuyi olulodwa oluningi kuswelakale olunye
ya usizo lolu lube lubuya lisukile ukuthi omunye udona ubeletha kuyimpupu omunye udona ubeletha kuyi-cooking oil omunye udona ubeletha irayisi omunye ubeletha amabhuku omunye so usizo lolu belungani luhlangene luzama ukuthi ligoqele zonke izinto ezingafunakala zingabe zisilela nje ukuthi ziwakwane bonke kodwa hhayi bekulo mzamo siwokuthi konke abangabe bekudinga bangakwanisa ukuthi bakuthole
lina njengebandla le-MDC libanceda ngani
sibe lesikhathi sokuthi sihambe sibabone kodwa singababoni kuphela sikhulume labo sikhulumisane labo sizwe inhlupho abangabe belazo sincedisane njalo ukuthi singancedisana njani ukuthi njengoba labo beselelo ihlupho olunje ngoba sibhilive ukuthi thina njengeparty kufuze ukuthi sihlale sisebantwini ngoba i-leadership ekhona yena le eyavotelwayo ka-MP nokansela ivela ku-MDC so ipolicy yethu yangiyabi ngeyokuthi sifuze sihlale silabantu sikwazi ukuthi kuyini akufunwa ngabantu njalo sizame ukuthi sincedisane kulokho abantu abazekhala ngakho
lo mnumzana Thulani Moyo osebenza lomeli we-Wonke Central edalele phalam nje ekubandla le-MDC sixoxela ekhona le ewange iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini ukuze sizwe okuningi okwenzakala enkayi sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo ehlala esiphonyoka ko-Chief Sikhobokhobo khona enkayi
abantu baphila kungela msebenzi abayenzayo ukuthi umuntu afole imali akula umuntu osebenzayo ukuthi ngafole imali ezibhedlela imali yafuneka esibhedlela naw ungalamali awelatha abantu sebegibele emakhaya bahlele emakhaya ngoba umuntu yabekwazi ukuthi ngahambe esibhedlela kuba ngizenzala ithole ngoba ngingelamali yokubhadala ezikolweni abanye sebekhiphile abantu ababo ngendlela i-fees esikhuphile ngakhona abantu abaningi sebesiyeza emakhaya basafuna
uhlelo loliyano lwe-BIM lukhanya lusancedisa yini
uhlelo lwe-BIM abantwana abangaphansi kohlelo lwe-BIM bayahamba kuthe besikole lanxa uhlelo lolu lungafaki imali ngoba into eyenzakalayo uhlelo lwe-BIM luyathuka kwesinye isikhathi iminyaka omunye kalifaki imali but abantwana bakhona babe behamba kuthe besikole ngoba abantwana abasondana lohulumende okona labo bantwana yibo abahambayo kodwa baba balisane phela esikole
kulamaklinikhi amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imango emide alokhu esebenza yini njalo imithi iyatholakala kuwo
ye amaklinikhi lawa thina sasinjengenkayi namaklinikhi okwakumele ayakhiwe amaklinikhi lawa ayesiba ngaphansi kwe-NGO ngaphansi kwe-missionary so amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi asiye wonke aphumelelayo mabili ayasebenza kakhulu imithi iyatholakala kodwa elihluphayo nje yimbadala ukuthi abantu babhadale esibhedlela kodwa kulawo maklinikhi imithi khona ayitholakali kini amaklinikhi lawa angaphansi kwe-settlement area yesibhedlela okuthiwa yimvuma missing hospital i-settlement area leyi igoqela ama-ward phese angi-6 nangingaphambanisi so amawadi wonke yena lawa kwakufanele abe lamaklinikhi kodwa awaphumelelayo ngiwadi 25 newadi 24 sasikhangelela ukuthi kube leklinikhi kuwadi 15 kube leklinikhi kuwadi 13 kube leklinikhi kuwadi 14 phumelela lapho kwaphumelela khona kuwadi 24 iklinikhi yakhona ikolisa omlume then kuwadi 25 iklinikhi isevesa
kudaba lwemasimini siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile
izulu beseliphuzile sizile kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona lingani kuza kuba ngcono sizile hayi likhani ngani kuda kuza kuba khona lanxanje la amabele amadala ayesileka aseyila sibili hayi azange ibe rayithi sesibhelile ngawo kodwa la alandelayo ngingathileka lisenzeni sizavuna thina labo abalime ngedisemba nangojanuwari ngoba abanye bebelime ngonovemba so labantu abalime ngonovemba amabekelana awunakala ngoba izulu like lama basini kunamhla ka-9 disemba baze lazokuna kubo-8 January sebana amabele amakhulu hhayi sewona-ke nancanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Lo nkosikazi Sambulo Maphosa isiphathamandla sebandla le-MDCT ohlala esiphunyuka kwe-Chiefs Khobokhobo eNkayi sixoxela ekhona le eNkayi. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-ZANU-PF selitshayele ihlombe inkokheli yabatsha kuleli bandla imiswe umsebenzi okwesikhatshana ebalisa umnumzana Lewits Mathutu loGodfrey Senengamu ngokuthi sebevumile ukuyaqeqeshwa kutsha ekolitshini le-Herbert Chitepo School of Ideology. Ababili labo babechaye abantu abathi baqhuba inhlelo zenkohlakalo elizweni ezibangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika. Kodwa ibandla leli lathi ayisiyo indlela eliqhuba ngayo ukwethulwa kwempiko. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umphathintambo kahulumende obona ngezokuthula kwempiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshayele ihlombe umsakazo we-Diamond FM ngokusakaza ngezulu lesikhukhula elahlasela iManicaland ngomnyaka odluleyo ele-Cyclone Idai. Umsakazo lo ngowenkampani kahulumende eZim Papers njalo usakaza useManicaland. Okwamanje sithathe ithuba leli ukuxolisa kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook lapho esiyabe si-live streama khona ukuthi hayi imitshina yethu ayihambi kuhle namhlanje kodwa lisixhume njalo kusasa sizabe si-live streama. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo. Hayi yazi sibuswa ngabanye abantu mani, yazi sihlukunyezwa ngogogo labokhulu abantu abangaphela fulani. Yazi ma ungathi uyabheka yonke indawo ngamakhetha ogogo bonke yonke indawo ilizwe licoswa nje licoswa ngabantu abasebezizini and bafuna ukuthi vele bethiwe kungela lutho elizweni. Ilizwe akula nto ebangekayo still lokho liqhubeka lishona lisiya phansi, akula nto evukayo. Kambe lizovuka njani ngapha litshontshe ngapha lilutho? Into yonke buta into ziyadula ekhaya, izinto zikama-price control, izinto zigcwele kubo-black market, imali kayitholakali kodwa imali igcwele kubosiphatheleni. Impuphu kayitholakali kodwa uyithola isidura kubosiphatheleni ngapha. Imali kayikho, abantu bayahlupheka balala emalayinini. Ngapha ama-doctors aholi, ama-teacher kaholi kodwa yena ubhizi uyazula udlalisa le mali.
Mina ngubhanda moyo ngihlala komnyama area kugwamagwama village kondolwane Plumtree kulilima west. Ngihlala ngitsho ngithi lokhu nje okuloku kubhod indaba yegugrawunde lezapho yiko kuphela okuphethe umhlaba lo ezibhakwe elongu zisabhodi izaphu zithi yangena kwiunity kungayingakhululwa izaphu kukhulunywe ngezaphu ukuthi kwahamba le gugrawunde yayibulala izaphu phela igugrawunde yayiqonde kuzaphu. So abantu siloko siboda hayi ngiyabonga ngeke ngikhulume kakhulu kube kufitshane kodwa lokho bekuphose kwayenzakala ukuthi uMnangagwa yabonakale eBulawayo ekhuluma ehlephula indaba yeGoground ayikhulunywe izaphu leGoground izaphu leGoground. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga.
Salibonani baka Studio 7 uPeter Ngwenya lo emalopa engikhuluma ngakho engicoca ngakho ngicoca ngokuthi ngabe i-government yahlolisisa kakhulu ePlumtree ezitolo zasemaphandleni abasavumi imali enjengedola uzabethi i-rate yakhona iphansi kune-range bafuna ama-range kuphela. esicela igovernment ngabe ingahlolisisa ikulungise kunoku ize ukuze imali yeZimbabwe isebenze kahle eZimbabwe kuyinhlamba or kuyihlazo elenzakala ezitoleni zaseZimbabwe ePlan 3 emaphandleni wonke jikelele ukuya usuka Jombo Dema Road uyofika ekugcineni kwakhona ngathi iPlan 3 yonke jikelele sebefuna amarandi angaphandle kodwa phakathi ePlan 3 balisebenzisa ibhondi idola lawo le. Ngiyakubonga ngelingicelisa ukuthi ngibuye late.
Linjani Studio 7 nabalaleli, igama ngugabadela Ncube. Mina into engingayisho lapha ukuthi ngithanda ukubonga loo ndoda abathuthwa nguPrince Dubeko Dube lo owe-MDC lo omelele iBingaya. Lo ndoda uyasebenza and the way azwakala asho ngakhona, akhuluma ngakhona, uyakumuza ukuthi umuntu okhuluma ole future e-right kakhulu. So ngithi kuwe ndoda, hhayi qhubekela phambili usebenzela abantu ngoba it seems wakhethwa ngabantu, uyabalwela abantu, uyabakhulumela abantu. Every time mangimamele ukhuluma le Studio 7 ukhuluma into ezilomsoco ezakhayo. Qhubeka ndoda, yiba abantu esibafuna abanjalo, yiba abantu esibafuna abanjalo, not abantu abadla imali kuphela lapho ephalamende bengayenzi lutho, betshontsha lapho, betshontsha izimpuphu. So wena ndoda, hhayi umsebenzi owenzayo nyawuncoma, muhle kakhulu baba.
Injani basakazi beStudio 7 lani balaleli bonke kundawana zonke nje zelizwe, abeStudio 7 ngiyalibingelela kakhulu. Ngisithi sibonge uJehova, izulu liyana kithi kodwa linakuhle, alini okubi, hathi sesiphilile njengoba ilizwe lethu linzima kangaka. Ngiyabonga ngisensiza North yimi mamkhithika.
Salibonani bazakazi bami boka-Studio 7. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, okuyambuya enkaya egonya lapho enzalwa khona. Basakazi bami sithanda ukubonga le ithuba elisinikeze lona njengomsakazi omkhulu emhlabeni u-Studio 7 ogcwele yonke indawo. So namhlanje benilesicelo basakazi bami, lo mfowethu olahlekayo esesimdinge isikhathi eside, umama nje akakhululekanga ngaye, lo mfowethu wasesimdinge asimthona, walahleka ngo-98. Ngathi wahamba ngo-98 kusiya ku-99 azange siphinde sambona. So lo mfowethu lo ibizo lakhe nguJabulani Ncube, ozalwa ngumandaza egonye enkaya, ukhulele endaweni kuthiwa yitoke kwafana duze nje kumamdala wami enkaya. So lo mfowethu uzalwa ngu-Emily Ndaza. I think abangabe bemazi nje bangasisiza kakhulu, bemtshele ngumbuthi siyamdinga kakhulu, yithi abafowabo wabo esimdingayo, siyamdinga kakhulu ngumfowethu, sesineminyaka eminingi singamazi ukuthi uyaphila kumbe siwashona, ngoba umhlaba ukhanjwa kube kudlula. Inamba zami engazisebenzisa eziyizo ezalana eGoli angazisebenzisa 0740991551, izinamba angazisebenzisa. So ngiyacela abasazi bami ukuthi mhlawumbe lingasisiza kulokho, zisa 0740991551. Izi namba angazisebenzisa. Ngiyabonga kakhulu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ngu-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala jikelele wamanyano wamazwe omhlaba u-United Nations umnumzana Antonio Guterres uvakatshele kwele Pakistan okwamalanga amathathu kusukela izolo ngesonto, lapho akhuthaza ukuthi amanye amazwe aqhubeke elondoloza izigidi nezigidi zabantu abadinga ubuphepheli bevela kwele Afghanistan. Uhulumende weChina uthi inani labantu abahlaselwe okutsha ligcikwane le-coronavirus eliqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo selisehla. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization layo ithi akulula ukutsho ukuthi igcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane njalo eselifike la kwamanye amazwe lizamemetheka okungakanani. Namhla kwezithathelane lokwenzakala eMelika sixoxa umnumzana Raf Thombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ngomkhankaso wokudinga ozamela ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli lonyaka encintisana lomongameli Donald Trump webandla lamaRepublicans. Umnumzana Mthombeni uqala ngokusichasisela ngamathuba kamnumzana Joe Biden. Wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, wayengumongameli weMelika.
Ah, ngibona ngathi usemqansweni lapha. Ngingazi njalo ngoba i-elections zalapha zingaqedakala. Kodwa ke nxa ngimkhangela ukhulu ngathi usemqansweni sibili ukuthi lanxa engawina yona le iCarolina yakhe ayithembileyo. Kodwa ke esesuka lapho sokungena laba amadoda lalezimali zawo eNew York oMichael Bloomberg kusiyakhona ngale. Ngibona ngathi kuxabene sibili kuzakhathaza phambili.
Kodwa umnumzana Bernie Sanders yena ukhanya lokho ephumelele.
Ya, yena ukhanya ngathi le ayiwinileyo le eyakhathesi le eNew Hampshire ngathi kumnike umdlandlanyanyana. Kodwa ke ngingazi njalo ngoba indaba akhuluma ngayo yesingathi asilaqiniso layo ukuthi abantu bazayithanda le irevolution yakhe leyo ongathi kuyilokho. Ngingazi njalo kodwa ke ngokumvotela kalesi singathi yezwakala into yakhe mazingancinyane.
Abantu balapha eMelika balandaba yini lokuthi abantu laba iminyaka bangani sebelupheli?
Kusukela kupresident Obama ukusiza ngapha emuva sebengathi babasensitive kancane ngeminyaka ukuthi nxa ungumkhulu kumbe ungugogo abasakukhangeli kakhulu. Yikho kwenze laba abafana abancane abanjengoButtigieg bangathi bayathola amavoti lalo unkazana obekhona. So bayakukhangela sila sikho ukuthi kabakukhangeli. Kodwa kwesinye isikhathi njalo i-experience yabo ukuba ngama-veterans kwabo khonokhuyana kuyabapha futhi umdlandla wokuthi njengoba ilizwe leli likhanya ngathi lalo selingathi lehlukene kakhulu i-division ekhona lapha, kufuneka ungathi ngumuntu omdala ongahlanganisa abantu lapha nxa ama-Democrats angawini.
Kambe elemelika lingabe lingamemukela yini umuntu oncintisayo oyisitabane?
Abantu balapha bangathi bayakukhangela lokho kodwa bakukhangeli, bakhangela besicilisi. Umbona ngathi bazamfaka, bangamfaka nxa bemfuna bamfaka kuphele njalo. Kodwa ke okungathi kuza singakwazi ukuthi sizabe sithini ke khonapho. Kodwa ke ngibona ngathi nxa kuyukuthi bayamfuna sisibili bayamfaka kuphela, ngoba abangabe bezamfaka babe bengelabo abancinyane abangakhangeli kakhulu udabane bunovu njengalo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika sixoxelaye esedolobheni leTexas. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yebo ke okwamanje ke silaleleke umculo weBlack Mambazo othi ungikhumbule. Sicabanga owayihola leli qembu uJoseph Shabalala otshone ngeviki edluleyo. Umculo lo ukhumbuzani mina lawe ukuthi insuku ziyasondela kithi sonke.
Kumbule, yami
umikumbu lengosia la pungi welu
lwa
lukusu la galanu la pungi singosi salo zisongu umi
Kumbola mina, wena
lengosia.
Kumbola,
kumbola lengosia.
Osia mingo,
kumbola lengosia.
Osia mingo,
kumbola lengosia. Lapo isonosa,
isonosa.
Sinzime perfume.
We baba.
Sisuse, wena baba.
Wena.
Kuchula, kumsawa.
Kumekumbola mina, wena lenkosi.
Osia
mingo,
kumekumbola lenkosi.
Kumekumbola baba.
Kumbola
lengosia,
lapho imihlaya,
imihlaya,
imipha emhlabeni,
bibaba
manje kubone
nkosia,
ikuphele.
Kumbola mina,
kumbola
lengosia,
kumbola,
kumbola
lengosia,
kumbola
lengosia,
kumbola
lengosia, kumbola lengosia, cha la 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 la.
Umculo weBlack Mambazo iqembu lake laholwa uJoseph Shabalala yena otshonileyo ngeviki elidlulileyo singake sukani ike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edlulileyo belokhu begcinwe eGuest Lodge yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabasoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi bebuyele iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ongamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanele okokuthi kungaba lesivuno esithe xaxa olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga nikhonapha eWashington DC.